Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalamukela kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 kumpalakazi 2023. Ikama nguntunga milinku mo. Enda benizetu la mtanje. Ibandla le Triple C lithi umhlangano walo ukudinga usekelo phambilini kokhetho lwe-by-election e-Country Park obumele wenziwe kusasa. Uvinjwe ngamapholisa esithiswa kulo mhlangano wezanu PF. Umongameli Mnangagwa wethula amazwi emhlanganweni wokulwisana lokuguquka komkhathi eDubai. OCOP 28 wazithaya isifuba ngohlelo lokulima ngegachopo esithi solulethele ilizwe inala. Indlala isibulele inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu emathebelelenda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le Triple C lithi umhlangano walo ukudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections e-Country Park okumele wenziwe kusasa usuvinjwe ngamapholisa esithi sokulomhlangano wezanu PF ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Ozancintisa emele iTriple C kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi ePhalamende umnumzana Phasho Spanda. Ukusolile kakhulu lokhu ngoba esithi bebephiwe imvumo ngamapholisa phambilini komhlangano wezanu PF.
Usimangalise namuhla amapholisa sesibonele sesithi wona kungcono irali yedinyiswe ngoba izanu PF ifuna ukwenza eyayo irali.
Usuya kwenziwa nini pho umhlangano wenu?
Kuluma so siyabhoza ngezimota siyabhikisha siyakhankasa siya ebantwini sizalaziswa ilanga lingakatshoni ukuthi sizayenza nini umbuthano.
Njengomuntu oncintisayo odinga ukubuyela esikhundleni lesi kuyini okuthembisa uZulu weCountry Park?
Esikuthembisa abantu ukuthi ngase sisebangena ePhalamende sizalwela ukuthi inkululeko, impumelelo, intuthuko ibe ngekaZulu, hayi ukuthi ibe ngeyabantu abalutshwane njengalokhu esikubonayo ukuthi ilizwe lethu likhwabithwa ngabalutshwane.
Umnumzana Phasho Spanda umela iTriple C kukhetho lokudinga umeli weCountry Park edale lePhalamende. Njalo uzancintisana lo mnumzana Arthur Mujeyi owezanu PF. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma othi yibo abaqala ukutshela amapholisa ngomhlangano wabo.
Asokuvinjwa umhlangano nxa ufuna ukuyenza uyabhuka. Thina sinje sabhuka umhlangano lamapholisa uthi sifuna ukwenza irally ezaba nomsekeli kamongameli khona ngale Country Park kusasa ubaba uChiwenga. Kuyazakala vele ukuthi kona awungeke kwaba le mhlangano emibili endaweni inye. Mina nginje ngangafuna ukwenza umhlangano e-Youth Arena laphana e-Y City Stadium. Kodwa kwasekutholakala ukuthi hayi abe-MDC by that time, MDCA, base bebhukhile labo umhlangano almost eceleni kwaphana ku-venue nale. Amapholisa angibiza athi hayi umhlangano wabo sekumele ukhuphulele phambili ngoba lapha sekulomunye umhlangano owe-MDCA. Ngakuzwisisa khonoku ngakhansela wami umhlangano ngafaka umhlangano wami iviki langona elizayo. Yikho vele okwenzakalayo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi emhlanganweni wokulwisana lokuguquka komkhathi eDubai oweCOP 28 namuhla. Wazitshaya isifuba ngohlelo lokulima ngogachopo olwefumvuza intwasa esithi lolu hlelo soluletele ilizwe inala. Umnangagwa uthi isivuno seZimbabwe sesikhuphuke okumangalisayo. Umhlangano munye ungenwe isiphathamandla zenhlanganiso zeZimbabwe esitshiyeneyo kanye lezebandla le-TCC ezigoqela umeya wakoBulawayo umnumzana David Coulthard. Ukulwisana phakathi kweqembu lakwele Palestine ele Hamas lebutho lakwele Israel kuqhubekele phambili namuhla ngemva kokuphela kwesivumelwano sokumisa limpi okwesikhatshana. Ele Israel libikwa lihlasele ngamandla kwathi iHamas layo ibikwa ibiphindisela. Kweze mapandleni ugantsha lukahulumende olubona ngezokulima ole Agritex luthi indlala isibulele inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu 3000 ezansi yemandebeleni. Kuthi ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 326,000 lazo zisengozini yokufa. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Isiphathamandla se-Agritex uMnumzana Zondani Mchema wethule umbiko othi siqindizemangwe bulilima kwanda kanye lematobo yizwe ezihlaselwe kakhulu indlala lapho sekufe khona inkomo eziningi. Eziningi zifa ngesikhathi zizala kuthi ezinye zibanjwa ludaka emadamu asesitsha zidinga amanzi. Ebolilima sekufe ezedlula inkulungwane 1134, emangwe 891, egwanda 628, kuthi ematobo khona sekufe ezilikhulu lilamathumi amabili 120, emzingwane sekufe ezingu-147, einsiza 144, kuthi eBedbridge sekufe ezingamathumi amabili lane 24. Kodwa izakhamizi zithi amanani la aphansi kakhulu ngoba endaweni eziningi sezihliza inkomo ezicubayo mihla ngemihla. Umnumzana Obertuma oyisakhamuzi seMachia eKwana North uthi seziphelile inkomo.
Amanzi kawasekho, ukudla kakusekho, so inkomo seziqalisa ukuwa khathesi.
Amazi kaThuma asekelwe ngusobhuku eMashalomushe eKwana North, umnumzana Love Mondlovu.
Njalo la manzi asekho kulindawo, amadamu sokugcwela udaka ungazisithi ziyanathisa inkomo zafika zibanjiwe, so futhi abantu bazilinde bazihambise lapho ngana wakuladaka khona.
Unkosikazi Sithabile Moyo odabuka eMbombela eMathetheni yena uthi inkomo ezimithiyo zisengozini embi.
Njengilezi ezimithi eziningi ziyavuswa sezisindwa ngamatholi. La manzi njengoba edamu khona phana sekutshile seziyaqalisa ukuthi ziphandelwe zikhelelwe, akukhelelwa amanzi ngapha phezulu kubonkaje ngapha vele inkomo sezisiwa.
Ngaphandle kodubo lwamanzi ezifuyo, umama uthi abantu labo babhekane lendlala embi kakhulu ngoba izilimo zabo esivandeni sesomhlanga sesitshile.
Ngalingana lizothontisela izilimo zethu zivuthwe phela, hayi indlala inkulu nje labo kungabantwana, hayi sikwazi ukuthi siza kugcina ngani.
Unkosikazi Sithabile Thuma eMachia yena uthi labo njengabantu sebebhekane lodubo lwamanzi.
Isikotsho seMachia laso amanzi angikhona kuthiwa kukhiwa ngamatitsha, so sihlangana khona lapha edamu sizokukha amanzi. Amanzi angikhona futhi avikelekanga, hayi inkomo sezibhalelwe emanzini, idamu lisela amanzi.
Umnumzana Mchema ukhuthaza abafuyi benkomo ukuthi bathengele inkomo zabo isikuba kumbe ukudinga utshani kwezinye indawo ukuze bahlenge inkomo zabo. Inkomo eMatabeleland South zidlula inkulungwane ezingamakhulu ezithupha 659,137. Nimele umsakazo weStudio 7 ngiseMachi eKwana North, ngu-Albert Ncube.
Ukuhlaziya udaba lokuphela kwenkomo ngendlala lolu sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo yena othi abafuyi kumele baqaphele ngoba le mikhuhlane layo isibahile.
Sokule mkhuhlane embalwa evuke ibhokile lonyaka imkhuhlane njengabo hard water lalokhu esiyayisithi January disease. Mina lo engikhulumayo ngomunye wabantu oselahlekelwe yizifuyo ebeziwathola amanzi ziwathola amadlelo kodwa zihlaselwa yimkhuhlane. So kuqakathekile-ke okokuqala ukuthi especially izakhamuzi ezile ndawo lapha amanzi angani asephelile inkomo iyeluswa bakithi. Asingavumele ukuthi inkomo zihambe emadamini esikwaziyo ukuthi aseludaka kuphela and zizabanjwa. Kungangcono sizikotshozele amanzi ngezikotsho zibe kwazi ukuthi sezinatha kwezinye indawo. Enye into izakhamizi ezingayenza ikuqoqa izimali lezi nsuku ukuthi ugebhe umgodi maybe kuyakhosta $1,000. Kodwa inkomo eyodwa kumbe ezimbili ezifayo ziyakubiza leyo $1,000. Kunganjani ukuthi abantu beyizakhamuzi kuqoqa izimali sisembe thina imigodi yethu yokuthi inkomo zethu zithole okokunatha. Yikho kokuqala lokho. Okwesibili, amadlelo asephelile. Kathesi bekule ndawo eziningi ebekulinywe ingqoloyi. Kungenzakala na ukuthi abantu baqoqe izimali bayethenga amahlanga engqoloyi ukuncediswa ukuthi inkomo zabo zithole ukudla. Then emkhuhlaneni, mina umkhankaso wami ukuthi izikhicamfundo zase-veterinary kazisize bakithi ngoba imkhuhlane eminingi asiyazi lokuthi kuyini. Kabasincede bephakamele phezulu ukuthi indawo esezihlaselwe ngumkhuhlane zazakale kube le ndlela lokuthi senze njani thina njengabalimi. Umumo okhona kathesi kithi abalimi bezifuyo mubi kakhulu eqinisweni.
Bakhona abangazihluphiyo nxa inkomo ingasathanga yagula, abanye kabazihluphi ngokuhlaba inkomo kumbe ukuzidibhisa. Kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Ya, yinto mina engibona ngani ingephula inhliziyo kakhulu ukuthi kambe sure ulesifuyo sakho esingakunceda ngemali nxa usufike kwezinye inhlupho uyekelelani ukuthi uthenge even injekiseni engabizi more than $20 ukuthi uhlabe inkomo. Nxa kuyikuthi kumbe abadala bayesaba ukuthi well ngingedwa ngeke ngiyikwanise $20, kungaba njani ukuthi siqoqane nini njengabafuyi sithenge imithi inkomo zethu zihlale vele zihlatshiwe kuyo yonke imikhuhlane engavela ngalesi sikhathi. Kambe shuwa indlala ihlala ikhona kodwa sesingalahlekelwa izifuyo zonke ngendaba ye-$20. Ngibona ngani abadala kabahlale phansi siqoqa neni njengabafuyi silungise indaba yokuthi izifuyo zethu sizivikela njani emkhuhlaneni sonke nini.
Ngaphandle komkhuhlane we-January disease inkomo, yiphi eminye imikhuhlane elakho ukuhlasela inkomo abalimi abamele bayiqaphele?
Well, kusikhathi esesikiso kathesi sesiya esikhathini sokuthi inkomo zonke kumele zihlatshwe zihlatshele umkhuhlane we-lumpy skin. Ngoba usuzaqala i-lumpy skin ibangelwa zimiyane eziphatha igcikwane le-lumpy skin and imiyane lezo ziyavela kathesi ngesikhathi izulu seliqalisile. Then kule mkhuhlane ebangwa imkhaza layo izaqala ukumemetheka. So we are talking about i-hot water, we are talking about i-red water and sikhuluma futhi ngalabathi ngumkhuhlane womkhono lawo uzaqala ukuthi ubahe kathesi labo anthrax. So imithi ikhona yokuvaccinator ikakhulu into ezifana labo lumpy skin o anthrax umkhuhlane womkhono bese kusuba lalo umuthi esithi i-hightet oyiwona oncedayo nxa inkomo sezithe zahlatshe zahlaselwa imikhuhlane njengabo o-hot water labo red water ukuthi umlimi ahlale layo eduze engabona inkomo ingasamanga kuhle ahlayijove masinya. Yizinto esingazenza ukuthi sivikele izifuyo zethu.
Ezinye izifuyo ezifana labo mbuzi izimvu zona zinakekelwa njani?
Ikakhulu izimvu lembuzi lazo zilokuhlaselwa umkhuhlane womkhono, zilokuhlaselwa umkhuhlane wentamo esithi thina yi-hot water. And then kube kulomkhu asimkhuhlane kodwa ngalesi sikhathi kuqhakathekile ukuthi abalimi benze lokho esithi deworming ukuthi izifuyo ezingabe sezibumethe ama worms esiswini ayenza ukuthi ukudle ezikudlayo kungasizi lawo siyenze deworming kumbe lokho abadala bathi ukudoza izinto eziqhakathekileyo embuzini ezimvini kanye lasenkomeni and imithi yakhona ikhona iyathengeka kodwa labadala bengakhetha ukuthi behlanganise amasenti bethenge ndawonye bekwazi ukuthi izifuyo bezihlabe zonke.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela wesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga lamuhla sicubungula umkhankaso wokuvikela udlakela lokuhlukuluzana ngobulili owe 16 days of activism against gender based violence onanzwa umhlaba wonke sixoxa lo nkosazana Othilia Sibanda okhokhela ugatsha olubona ngesiphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe abakuqoqileyo.
Ngiyabonga sithandekile. Ngathi lo ngumnyaka nje obenzi manyana elizweni ngendaba zenu ezikuthi kulokhetho kuphela olunye ukhetho kubuye olunye ukhetho. Kodwa-ke njengenhlanganiso siyenelisile ukuthi sibambane ngikhuluma nje ngolwesihlanu besilo mhlangano owe-GBV enkulumane hall lapho okade kubanjwe khona ngumember of parliament u-honorable Desire Moyo kuhlanganisela lezithi siyanqoba lapho i-BOPRA layo ekade iyingxenye yalolu hlelo qakathekisa kumbe ngathi siphakamisa amalanga lawa alandelayo alishumi lasithupha kuhlelo lwe-GBV.
Uhlupho lokuhlukuluzana solunjani kulezi nsuku njalo abathinteka kulo bayabika yini emapholiseni kube lenyathelo elithathwayo?
Udlakela luyakhuphuka loba nje imfundiso ikhona ama-awarenesses ekhona kugqugquzelwa kukhulunywa kodwa udlakela angiboni ukuthi lumile phakathi kwezindlu ngoba kona okudala kakhulu udlakela lolu yisimo somnotho ukuthi obaba labomama sebetshona behlezi ndawoye bengena nto zokwenza kuvuka kubuzwana ukuthi namhlanje siyadlani okuyikho okukalela khona ngoba indindo eminingi kumbe ukuhlukumezwa ngabesifazane okuningi uma kunanzelela kusuka endabeni ezimayelana nezomnotho kumbe nezokuphila phakathi kwenu okuyidingeko yemali. Umama ngumuntu olesihle, omama basuka bekhangele into eziningi okuyiko kudala ukuthi umama ngesikhathi esihlukumezekile kuyake kukuthele ukuthi bilikahle ngiye emthethweni ngendlela emfundiswe ngabona kumbe ngendlela engihlukumezeke ngabona. Kodwa umuntu ongumama indalo yakhe isikhathi esiningi uthi ma sekufike kulesani igaba nokhangathesi umthetho ungasekho lula ukuthi ungamangalela umuntu uphinde wesule nje kalula sokususesulela khona ephethandaba kumbe enkantolo. Ziningi into ezikhangelwa ngomama besintwini ukuthi bazakhangela ukuthi kanti wona umndeni uzangikhangela kanjani, abantu abami bazathini. Ayibe kungcono usekazane ekhona sokuyenza omama beqale bencindezeleke ngaphakathi ngoba umuntu ongumama yena ngokwakhe emdalo wakhe umuntu onesihle nesihlelo.
Embikweni eliyamukelayo njengabakhokheli emphakathini lifumana ukuthi ngabe silisa kumbe abesifazana yini abahlukuluzeka kakhulu?
Lisa ngingathi phakathi kwenani labomama abayi-100 abamunye ngoba abantu besilisa basutshwa yikuba nguye nje ukuthi ungubaba yena ngokwakhe uyinhloko yomuzi njalo akukaze kwaba lula ukuthi umuntu ongubaba ehlukumezekile ahambe ayezichaya. Okunye obaba abakhala ngakho yikuthi uma efika emapholiseni e-charge efuna umudaba lwakhe lususa ukuthi uhlukumezwa ngumama indaba yakhe ayiyamu ngeningi njengekamama ma efika obaba labana ababoni ukudoda bakhe okwenza obaba labo ukuhlukumezeka kwabo kube kunindenezeke kwenza singabi kwazi ukuthi inani lokuhlukumezeka kwabobaba likhule okunganani ngezizathu zenyelo
abantwana ke
okwabantwana khona kubuhlungu abantwana bayahlukumezeka kodwa behlukumezana imvama bona kakhulu sebehlukumezana bodwa abantwana bethu kasesi ngingathi angazi ukuthi ngingababeka ngibe ngiyasiphi isimo abantwana bethu sebewayini bayahlukumezana ezikolo kunje bayachayana bayabulalana izolo nje bezivalwa ungathola ukuthi ningi imikhosi ebekhona sebehlukumezene kodwa okunye ukuhlukumezeka kwabantwana kusuka kwizidakanizo asebezithatha ngezinga eliphezulu
leyo-ke kuyingxoxolo nkosazana Otilius Vanda okhokhela ugatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu siqhubeka siqoqa ngodaba lomthetho omutsha owezomtshato silo nkosikazi Sibusisiwe Bhebhe olwela ilungelo loluntu la ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Chris Gande kuyajabulisa ukuba lapha
ungasitshela ukuthi ubona njani umthetho lo othi wona abesilisa balakho ukuthi bangabhadali amalobolo nxa befuna
ngibona ngani nje ikuqhubekela phambili ngalokho bekuvele kukhona abantu mhlawumbe sebecabanga ukuthi into eyayiphoqelelwa nje ngoba anti besiphile emasikweni isikhathi eside then kwasokubuya umthetho wabelungu lo ukuthi kuyahanjwe court kumbe ema-church kusayinwe amaphepha njalo ke laba kade bengasayinanga amaphepha umthetho wamalobolo yiwadi banciphe especially endabeni zokwabelana kwempahla nxa umuntu esebhubhile sithi ngama-inheritance issues but khathesi nge-New Marriages Act so kukhona lokhu okwama-partnership unions okuncedisayo ku-inheritance issues okutsho ukuthi ilobolo kalisadingakali kangako ukuthi omama bethi ngizalahlekelwa zimpahla kodwa bekuvele kungasi ukuphoqelela ukuthi obaba kumele babhadale ilobolo bekuyikuxwayisa nje ukuthi ngamasiko abantu kuhle ukuthi umuntu alandele isiko lakhe abhadale ilobolo akhuphe okuncane ukuthi khona kwakhiwe ubuhlobo mina ngibone ngani asonto emangalisayo ukuthi abantu kumbe sebengaze baphuma ijumo bajabule bathini ngoba kufana lokuthi uhambe esitolo ufike uthi ufuna ukuthenga isinkwa umnikazi akutshele ukuthi hayi indleko yesinkwa imali engaka ubusuzonda ukuthi indaba yimali engako uphume uhambe anti uzohamba uyodinga kwesinye isitolo lapho abathengisa ngendleko leyo wena oyifunayo kuyafana lakhathesi nxa umzali umntana akhe efuna ukuthi kukhutshwe ilobolo laye umntana evuma ukuthi ufuna ukulotsholwa akulanto ongayenza ngoba sungena isitolo sakhe ngumntana akhe kule ndlela yakhe yokuthi nofuna ukuthi umntana akhe aphume endlini laye umntana nxa ukuthi uyavuma ukuthi aphume endlini ngelobolo akulanto ozayenza mntu ongubaba kuzamele likhuphe ilobolo nxa umfuna lowo ntombazane uba abe ngumkakho kodwa nxa kuyukuthi ulamanye ama-choices ulezinye izitolo zokuyathenga kizo hhayi usuzachiya ke phela uhambe lapho lowo ntombazane mhlawumbe uzavuma ukuthi liyochada ekhothi kumbe echechi kungelabazali involved kungelakukhupha kwakhiwa kobuhlobo lokhu hhayi mbone ngani yikho lapho esingathi kungajajulwa khona mina ngokubona kwami injabulo ngabe iba khona nxa kuwukuthi uhulumende sethe sokulitsala ukubhadalisa umuntu ilobolo ngenxa yokuthi mhlawumbe uyakuthengisa umuntu kumbe uyakuthenga umuntu lapho yikho lapho sebengajabula khona bethi hhayi sesifanana umuntu ongumama kula nto engikhuphela yona lo baba laye kula nto akhutshelwa yona ngenxa yokuthi umthetho uyakwalisa lokho ngendlela okumi ngayo khathesi umthetho kawiwalisi njalo umthetho kawuphoqeleli so kuya ngemuli ngemuli lo muntu ngomuntu ukuthi bona bafuna ukwenza njani
ngokubona kwakho akusoze kukhuthaze na abesilisa ukuthi bangabhadali amalobolo
njengoba besenchile ngaphambilini kangiboni umahluko okuzawenza njengokuthi umuntu nxa engena esitolo efuna into yalapho kumele athenge ngentengo ayitsheliweyo angeke athi hayi yena ufuna ukuthenga ngentengo ethize eyakhe ayifunayo ngoba yena mhlawumbe isinkwa ule 50 cents noma isinkwa siyidola lokho esifuna ngaleyo 50 cents hatshi uzayenza khonoko okufunakalayo kunjengokuthi nxa ungumuntu wesitonkeni uzolobola esikhala yena usoze ufike ukuthi khona thina esitonkeni senza kanje njalo ngakho-ke ngicela ukuthi ngilobole umntana wena ngendlela yethu esitonkeni hatshi uzafika ucele ini uzafika ucele ukwazi amasiko alowo muzi ofuna ukuthatha kiwo bakuvume ukuthi hayi thina ukuze umntana wethu aphume lapha ekhaya seza kanje kanje ngakho-ke angibona obaba bengayala nxa kuyukuthi uyamthanda sibili usefuna ukuthi abe ngumkakhe uzayenza khonokho when in rome you do what the romans do abalungu batsho njalo nxa useroma wenza okwenziwa ngamaroma
ugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga balaleli libe losuku oluhle
lo ke bekungunkosikazi sukusisiwe ebhebhe ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
siyabonga Chris Kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi kaMasikanda uAndrea Moyo ozibiza njalo ngokuthi isokelihle. Lisizwa idabuka yecholocho komathe.
Ngibingelele amahlabezulu wonke elalele namhlanje ingoma yami yokuqala engiyikhuphe ngo-2019 ngihamba nomroza yokuqala ibi-single track ngazophinda i-single track yesibili ngo-2021 yilapho-ke ngisayenza imarketing ikanti kulo nyaka lo sifuma ngawo esikuwo ngikhuphe i-EP inengoma eziwu-4
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuxhumana nami noma mhlambe abafisa ukusupporta umculo wami ngine Facebook page bala uthi sokelihle ngiyavela ngine cover ebomvu ngiphinde ngitholakale kunenombolo ethi 084-331-5753 izonandawo engitholakala kuzo
abalandeli ubatshiyela waphi
amazwi amagama engiwashiya kubahlabezulu ukuthi sicela i-support singabaculi ngingakhethi ukuthi ngumculi muphi owenza luphi uhlobo lomculo kodwa ngicela kubahlabezulu ukuthi nisichase sisapote kakhulu sinikeze uthando ukuze nabomakhelwane besibone ukuthi ekhaya siyathandiwa khona sizokhula singalijabulela kakhulu uphaso lwenu asiyilutho ngaphandle kwenu.
Isoke lihle Andrea Moyo ecula ke kamnandi esiqhibela uhlelo lwethu kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo kusasa olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.